Vuka njani mthokazi omuhle siyalamukela kumsakazo weStudio 7 namhla ngolwesihlanu mhlaka 17 kwekwezi 2019. Igama lami nguGibbs Dube. Endabeni zethu namhlanje, baningi abantu abathi bazatshengisela kobulawayo namuhla emigwaqweni besekela induna uNhlanhla Mangweni wena.
Singakhangela ukuthi yena ngozaphilela eyedwa onke yena zisukumeni amanzi angenile endlini, so asizameni ukuthi sonkeni siyawazimba la amazi ngoba ufela iqiniso ekhayisa uright alwela umhlaba wakhe.
Lokhu uzokucabhule ibandla leZANU-PF.
Ngilokudana kakhulu ukuthi abantu nxa besithi bazatshengisela bethekela undiweni, mina into engiyibonayo ukuthi umumo lo sesisuke sangani siyawu-blow out of proportion.
Sokulohlelo eZimbabwe lokunceda abahlala emazweni abalezihlobo nabangane ekhaya.
Sengiqale sokuyingathi yi-project kumbe yi-company okuthiwa yi-hometown plug. So ngiyabe ngincedisa abantu abaku-diaspora angxenye abantu abangane babo kumbe izihlobo lapho.
Kuvaleliswa omunye uSonia Mbaya obekuqembule inkululeko yabatsha School of Arts. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abantu abaningi okumangalisayo bakhangelwe ukuthi bazatshengisela emigwaqweni namuhla ekuseni edolobheni lakobulawayo besekela induna uNhlanhla Mangweni wena ohlaselwe ngolwesibili ngabacatshangelwa ukuthi ngamapolisa e-NCIDA ama-CIO. Abahlasele induna le baveze ukuthi bavela emahhovisini kamongameli Emmerson Mnangagwa okukhanya engathakazeleli inkulumo kaNdiweni eyokuthi kumele kufakelwe inkokheli yebandla leZANU-PF ezinye izijeziso zenotho. UNdiweni ufisa njalo ukuthi kungabi labantu abavunyelwa ukusondela entabeni lapho umzilikazi kamatshobana owathi kususelwa khona amanqe induna ezazifuna ukubeka esikhundleni sakhe omunye umntwana wakhe kungaziwa ukuthi yena waya ngaphi. UNdiweni uthi iligugu indawo yentaba zinduna lapho uhulumende usefake khona abalimi okubikwa ukuthi kabadabuki emathebelelendi. Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu leziphathamandla zikahulumende kanye lesikhulumeli sikamongameli uMnumzana George Charamba. Abazaphatheka ekutshengiseleni lokhu bathi kulihlazo ukukhahlameza induna. Omunye wabakhuthaza ukuthi uZulu atshengisele emigwaqweni nguMnumzana Nkululeko Mathe.
Ngicabanga ukuthi umthwakazi wonke jikelele bangithi umthwakazi mtisizwe sonke sikamambo nomzilikazi. Ngicabanga ukuthi kuthintile konke lo umuntu ububonile ubudlova obenziwa yileli bandla leZANU-PF elithumela amayouth ukuthi izodelela lihlasela ingwenyama yethu yakomphakazi ngokudelela ungahloniphi abakhokheli bethu bazomdaba. So okuyinto lokhu kuzwisa ubuhlungu kakhulu. Ngicabanga ukuthi manje singakubukisisi njengezepolitiki ukuthi mina ngikuliphi ibandla or mina ngikuzaphi mina ngikuphi, kodwa ngicabanga ukuthi sonke singasukuma sonke singabantu abomthwakazi sichaseni uNdiweni ukhayisa sigqugquzela nabantu abaduze naye ukuthi kube xa siyambheka simgade ikhosi lethu ngoba nguye silwelayo. Kanti-ke singakhangela ukuthi yena nguye ozasilwela eyedwa. Sonke yena zisukumeni amanzi angenile endlini, so asizameni ukuthi sonkeni siyawazimba la amazi ngoba ufela iqiniso ekhayisa uright alwele umhlaba wakhe uright alwele intaba zinduna iyo i-heritage.
Yes, ngathi-ke ubona kuzani kuyabe kula bantu abaningi yini?
Ya, abantu bazoza ngobuningi u-MDC ukuphi noma ukuzanu kumele babuye. Angithi singabathwakazi sonke phela lawa amabandla lawa yiwo asixabanisayo lawa.
So kodwa-ke ubona impumela yangikhona kuyaphumani abantu sebengenile khona bemgoqweni.
Ukumatha sizokwenza konke sisekele ikhosi lethu ukhayisa uNhlanhla Mangweni, kodwa akekho ongaziyo ukuthi iZANU ayinamahloni. Ikwenzile konke, sikubukile konke, ayinamahloni and njalo ayinanembeza ukuthi asazi-ke ukuthi njengoba amazwe omhlaba ma engangenelela sekubona ukuthuku osiliphathwayo singasizwe samthakazi thina amaNdebele ukuthi kathi laba abantu basiphatha ngayiphi indlela. Ngoba ngithe ngithi ngiyalandelela kunabanye futhi abakhona lesishonini yangathi ayisekela inkosi yethu uKhayisa.
Kodwa uMnumzana Belief Gawule okubandla leZANU-PF uthi induna uNhlanhla Mangweni wena ukhanya ezengena kwezombusazwe.
Ngilokudana kakhulu ukuthi abantu nxa besithi bazatshengisela bethekela undiweni. Mina into engiyibonayo ukuthi umumo lo sesisuke sangani siyawu-blow out of proportion, ukuthi kugcina sokusiba yinto enkulu kakhulu, siba yinto enjani, angani kudinga ukuthi siyi-publicize kakhulu indaba leyi into ezinje zikandiweni. Into ezama-chiefs lezi kule chiefs council eyiyo nxa kulezinto ezingahambanga kuhle ezidinga ukuthi zilungisiswe. Nxa kuthi omunye wabo ulahleka waphuma, bakhona upresident we-chiefs council lo-vice president we-chiefs council le-council yabo, bayahlala phansi nje bakulungise konke lokho. Ngibona ngani into le esizweni sakithi esikomthwakazi yinto esibonga ukugijima njengezinye izinto ezingagcina ziphonga ukuthi zigcina zisishiye emumeni omubi kakhulu. Ikakhulu nje kade kudingeka ukuthi kube le ndlela ukuthi kulungisiswe izinto ezinjengalezi ezikhulunywa abondiweni, kubonakale ukuthi ondiweni bakhuluma kuyini okukhona sibili. But mina ngangikhangela sibili ngibona sikuyangihlupha kakhulu kuyinto wakhona ukuthi amboni gips ukuthi kungaba yinto abantu sengabe siyatshengisela. Lalawa abanye futhi bazombangazwe basuka begijimele ukuthi nxa umuntu engani uyalahleka babe le ndlela yokuthi bamjikijele langenduku langani langani. Hatshi bo, uyinduna yinduna, induna kodwa imele iphelele kwampana entweni zabo zamasiko, bengabangenela kakhulu entweni zombangazwe lezi.
Ye, kodwa induna lapho ikhala ngokuthi entaba zinduna yindawo sibelokungamelanga ukungena abantu kumbe basondele eduze kwampana, ngoba siyayazi imbala yendawo leyana. So nxa ekhuluma ngakhonokho ubona zani kalanto ayikhulumayo sibili elomsocokona?
Hayi, eqinisweni lonke sibili liphelelelo akulandawo okuthiwa le yindawo yengaphandle ngaso kungumuzi womuntu kumbe kungumuzi wayo induna. Hathi lapho uyabe esenza ngani ukuthiwa usethi kule yinye indawo engayishiyo ndawo engumango ongasuka kahulumende, akunamganga ukuthiwa lo awunyathelwa kumbe lo kawuthiwa nguhulumende. Hayi, lokho akukho, ikulahleka lokho. Ngathi sefuna ukusibisele emumeni wayizulu ukuthi kulabo bani babesiba ilapha laphana ngesikhathi samakhiwa, lakho ngesikhathi samakhiwa akungekho kolokho. Lokho angivumelani nakho lokho.
Ye, kodwa kuyafana nokuthi umuntu ayenjelele khompana afika angene hanti wazi akuvunyelwa.
Kulungiswa futhi khonokho gips yinto izinto ezilungiswa ngesintu, kuhlala wona izinduna yomsebenzi wabo kube sebekwethula kuhulumende nxa elento ebambekayo.
Abanye abantu abavumelani lokwethulwa ngumnumzana Believe Gawule, omunye wabo ngumnumzana Kanisha Sinkala okubandla lezaphu othi kumele abantu besekele induna undiweni.
Ngicabanga ukuthi umthwakazi wonke jikelele bangithi umthwakazi mtisizwe sonke sikamambo nomdikikazi. Ngicabanga ukuthi kuthintile konke lo umuntu ububonile ubudlova obenziwa yileli bandla ezanupf elithumela amayouth ukuthi izodelela lihlasela ingwenyama yethu yakomphakazi ngokudelela ungahloniphi abakhokheli bethu bazomdaba. So okuyinto lokho kuzwisa ubuhlungu kakhulu. Ngicabanga ukuthi manje singakubukisisi njengezepolitiki ukuthi mina ngikuliphi ibandla or mina ngikuzaphi mina ngikuphi, kodwa ngicabanga ukuthi sonke singasukuma sonke singabantu abomphakazi sixhaseni endiweni ukhayisa. Ngigqugquzela nabantu abaduze naye ukuthi kube xa siyambheka simgade ikhosi lethu ngoba nguye silwelayo. Kanti-ke singakhangela ukuthi yena nguye ozasilwela eyedwa. Sonkena zisukumeni amanzi angenile endlini, so asizameni ukuthi sonkeni siyawavimba la amanzi ngoba ufela iqiniso ukhayisa. Uright alwele umhlaba wakhe, uright alwele intaba zinduna. Intaba zinduna iyo i-heritage.
Yes, singathi-ke ubona ngizani kuyabe kulabantu abaningi yini?
Ya, abantu bazoza ngobuningi u-MDC ukuphi noma ukuzanu kumele babuye. Angithi singabaxhakazi sonke phela lawo amabandla lawo yiwo asixhabanisayo lawo.
So kodwa-ke ubona impumela yangikhona kuyaphumani abantu sebengenile khona bemgoqweni?
Ukumatha sizokwenza konke sinisekele ikhosi lethu ukhayisa umhlatha amabandweni, kodwa akekho ongaziyo ukuthi izanu ayinamahloni. Ikwenzile konke, sikubukile konke, ayinamahloni and njalo ayinanembeza ukuthi asazi-ke ukuthi njengoba amazwe omhlaba ma engangenelela sekubona ukuthukuwo siluphathwayo singasizwe samthakazi thina amaNdebele ukuthi kathi laba abantu basiphatha ngayiphi indlela. Ngoba ngithe ngithi ngiyalandelela kunabanye futhi abakhona lesishonini yangathi ayisekela inkosi yethu ukhayisa.
Akwaziwa ukuthi uhulumende uzangenela yini udaba lolu osolumemetheke emhlabeni wonke jikelele. Nanku ke okwethulwe ngamaphepha ndaba kwele Zimbabwe namhlanje. Umnumzana nezinjamisa uthi baza kukula indlela abenza ngayo kubandla le-MPC kulandela iCongress abazayenza ngeviki ezayo. Lokhu kwethulwe liphephandaba le-Newsday. Iphephandaba le-Independent libika ukuthi umnotho welizwe leZimbabwe usugugudeke wokuthi usubhidlika. Ingcwethi zomnotho zitshele iphephandaba leli ukuthi ukugudeka lokhu kuvezwa yikungenziwa kwempahla yokuthengisa kwamanye amazwe nokunye okuthiyeneyo. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuthi namhla uzavula okusemthethweni umhlangano wokukhuthaza ukudlelana kahle kwabantu beZimbabwe obizwa ngokuthi yi-Political Actors Dialogue ozakwenzelwa eHarare. Lokhu kubikwa liphephandaba le-Herald. IZimbabwe Consolidated Diamond Company isixothe abaqondisi abayisikhombisa abagoqela umnumzana Morris Bekezela Mpofu. Lokhu kubikwa ngamaphephandaba ajiyeneyo. Wabanje ke sokusikhathi senu ukuthi lisithumezele phela lokho elifisa ukusithumezela khona kusenhlizweni yakho ungakhohlwa ukuthi kumele fithizele kombane ukubhala audio ku WhatsApp bese usithumezela kunombolo 801-202-465-0318 ake sizwe ukuthi abanye abantu bathini namhlanje.
Salubonani balaleli nabasakazi boka Studio 7. Ngithanda uPaula ngale ndaba yokuhlaselwa kwenduna uChief Ndiweni. Iludaba olunzima kakhulu lolo vele ezaniphefu ngeke yekela ukumhlasela ngoba vele uphikisana nalokho abakuchoyo. Yalo bona vele abafuna ukuphisa ngontando kayiphisa lanxa besazi ukuthi barongo kodwa abavumi abamukeli ukuthi barongo. Lo okhulumela ezaniphefu ufuna ukwenza ngathi isimo seZimbabwe siraiti esazi kahle ukuthi isimo seZimbabwe sinjani. Abantu beZimbabwe bathwele nzima, abanamanzi, abanakudla, abanagezi, ayikho nje into abanayo. Izinto ziyakhuphuka ezitolo kodwa yena ufuna ukwenza ngathi uMnangagwa ikhona into esiyenzile abantu baseZimbabwe. Ayikho into yaseZimbabwe uMnangagwa esiyenzile. Instead ufike wenze izinto zabawese nje ekungeneni kwakhe. Angiyiboni nje mina into eyodwa njengayibala engathi nje uyenzile. Manje akuna namapassport, zama ukuthi amapassport usehluleka kunzima nje. Ayikho nje into ebambekayo nje eZimbabwe khona. Abasiyekele nje thina bengathuni besitshela nje into ezingekho laba bantu. Bahlulekile nje, abavume nje ukuthi bahlulekile abantu bezaniphefu. Ngiyabonga.
Benjani mthakazi omuhle wondlela zimhlophe ngikhuluma lo mgcini ekhaya. Yazi lokudana ngendlela uhulumende mezathi uhulumende mezathi awubani abantu abagangileyo bahlukuluza izinduna. Kathi shuwa ukuhlonipha sokwayangathi. Ngoba nxa usahlukuluza induna lapho ulahlekelwe yinhlonipho, ulahlekelwe yisimilo. Kathi shuwa abantu sebadalwa njani sokwathini emakhanda abantu. Khonokho ukuthi sokulidorobho yikungahloniphi kumbe yikwenzani. Ngiphinde ngibe lokudana ngendlela uhulumende laphatha ngazo izinduna. Nangu kuthiwa unematanda lombe wangakhi. Wayengakhayeli yena lapha avela khona ekwehlukuluza induna yakhe lapha avela khona thiyane lokhayiso. Aye khonale navela khona ehlukuluzaba khonale lapha avela khona athiy ukhayisa lapha ulungile ukhayisa ngoba lisiko khathi esasisela masiko esizwe esilahlekileyo. So kusho ukuthi kona bakuthakazelela khonokho isizwe isizwe kamasiko kodwa nxa kuyathi into yesintu iyefuna ukubhidlizwa abaniki bazwayo ukuthi bayakhala bayakhuluma sebehlukunyezwa. Kusasizwe sokuthi hheyi abantwana balahlonipho bebone ebantwini abadala njengomthoni matanda lapho. kumbe naso isibongo bani sonisa hayi abakubiza umhlonipha bayo bakuzama ukuhlonipha sulone matanda la
mina ngudivine ngapha enkabazwe thina lapha eZimbabwe sesithule nzima shuwa wese ngapha enkabazwe basi kuyafika etown ubhadala $15 about 60 kilometers. Hayi inkosi yangenela sibili awabalo sesiqhase nzima thina sisamfuni asisamfuni kakhulu sibili hayi sithule nzima thina nga.
Yeah, likhumbule phela ukuthi nxa lifuna ukusithumezela umlayezelo wenu kumbe umlayezelo wakho usithumezela kunombolo yeWhatsApp ethi 0120246508. Lisithale phela lama likes lama ama hearts koko kunjalo nxa likhona kuFacebook konamanje. Sesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Zokumiswe inkulumo zokubumba uhulumende kweSudan kulandela ukulimala kwabantu abambalwa abakade belwisana lebutho. IFacebook ibika ukuthi isisuse ebulenjini lobu bokuxhumana amakhampani angamakhulu amabili ngamashumi ayisithathu nanhlanu 265 okade kungakhanyi ukuthi ayenzani. Abanye kade beku-Instagram lokunye okufanayo kukhanya ngazani ke bebefuna ukungenela kukhetho kwele Nigeria, eSenegal, Togo, Angola, Niger nakwele Tunisia. Zulwandaba kuhlelo lapho esixoka khona ke labantu beZimbabwe namhla sixoka ke loNosizwe Moyo. Umamoyo wayehlala lapha kwele Melika kodwa kulezi nsuku ukobulawayo. Mamoyo, sawamukela kuhlelo.
Salibonani linjani?
Siyaphila unjani wena?
Ah, kobulawayo kunzima kodwa ngezinye indlela ku-right kakhulu.
Wenzani khonapho mamoyo?
Sengilomnyaka ngilapha, actually as of last week it was exactly 1 year. Ngaqala ngisebenza umsebenzi wami engabuya lawo ngizele e-America. Ngisebenzela ngikhaya here and there ngangibuza kumbe bangicela ukuthi oh ngiyenza lokhu ngareviewa lokhu ngasenzela lokhu ngikwenze kodwa umsebenzi wami ngasengani awusamningi kangaka. So amalanga lawa bengincedisa amabhizinisi awemuli yethu wenza i-admin inonxa sengumuntu ongani uyangi ngizela izinto zamakhompyutha. But kanezo sengicabanga ukuthi ngingathini mina ngokwami engathi mina ngiqalisileyo. Ngase ngicabanga ukuthi you know izikhathi eziningi ise-America kwakulezi nto engangifuna ukuzenzela abantu abalapha enxa ngingakwanisanga ukubuya. So what can I do ukuthi ngincedise abantu kunalabo, hence my light bulb moment.
Ye, so ke ucabanga ukuthi ukwenzeni?
Sengiqalise ngathi yi-project kumbe yi-campaign okuthiwa yi-hometown plug. So ngiyabe ngincedisa abantu abaku-diaspora angxonye abantu abangani babo kumbe izihlobo lapho and ngabakwanisi ukubuya whether kuyikuthi ngabakwanisi ngenxa ye-schedule yomsebenzi kube ndiyamaphepha yala. But ngingabancedisa ukwenzela engxenye, for example engxenye omunye lo mama wakhe kobe le-birthday last week kumbe ebuya next week engxenye ngamplanela ukuyi-surprise andize ku-spa thengela ikhekhe izinto engxenye kwesinye isikhathi ezihluphisa ukuthuma omunye umuntu ongamaziyo noma umazi engxenye ngasoze abekwazi ayizwisise i-vision yakho.
Siyabona sinto okunye okucabanga ukuthi uwenze khonokho ikuthi-ke uyenze lokho okuthiwa i-home based care yabadala kumbe ubethekelela lapho abahlala khona lakhona ukukwezimfa kuzobuya labo school fees lokuthengela abantwana besikolo. So uyabo kwenza njani?
Abantu bezangicontacta either ku-WhatsApp kumbe nge-email kumbe bangifonele bangichasise la bakufunayo. But okuqakathekileyo ukuthi ngizwisise ukuthi bafuna ukuthi ngizenzeleni and then ngibathengele izinto zangikhona ngikhangekhange ngoba sengikwazi ukuthi izinto zitholakala ngayo. Ngibathumele i-quotation kumele bathumele imali first ngoba liyazazi izinto zangapha akunalotho kwamahhala. So ngathumela imali ngapha bese ngiqalisa ukwenza and through the process of communicator ku-WhatsApp ngibathumela ama-feeds babone bavume bayale. So it's a very interactive process labo bezengani bakhona khona njengokuba ngizele ngayo khona ngapha yabeka. Ngiyakwazi ukuthi what's important through the process is also accountability and transparency.
So ke abakudingayo mamoyo bakuthola njani?
Ku-WhatsApp over ngangifonela ngile phone number yami lapha ye-net one. Nxa bese-America +263 71 622 4800 kumbe nge-email ngu hometownplug@gmail.com.
Ukona njalo ku Twitter siyabona kutwa nge ku Twitter.
Oh yes, la ku Twitter @hometownplug. Ku WhatsApp ye yonaliani namba ngiphambileyo u +26371622480.
Ye posela ukugcina khona boke mamoya.
We're looking forward to ngathi sabantu abaningi to make things come through. Father's Day is coming up. Ngiyabona end of June ngisengona bathi baqalise ucabanga basikhontakte even the izinto ngaphe kulawaye.
So
abakhulu bonke labo esiwabonayo every day abobaba abagcwele lapha e-town sibenze izinto.
Ye okwamanje okobulawa kuphela.
Ye ngikobulawa kuphela.
Ye sithathele lithuba zulukandaba ukuthi sibonge ke unkosazana Nosizwe Moyo ukhona ngale ke okobulawayo wayehlala lapha ke eMelika wasebuyela ekhaya. Siyabonga kakhulu ke mamoyo ungadinwa kusasa mama.
Alright, ngiyabonga kakhulu Mr. Duve.
Kuhlandla lapho esikhangela khona ngokwenzakala kwele Melika. Umongameli Donald Trump namhla wethule uhlelo lwabantu bokuza oluvimba abantu abaningi abafisa ukuzesebenza kwele Melika ukuthi bangangeni elizweni leli. Uhlelo lolu okumele luhlafunwe lidala le-Congress luvumela abantu abafundileyo nabazingcweti ukuthi bazehlala kwele Melika. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe lonkosazana Sinini Ncube odabuka kwele Zimbabwe ohlala eNew Orleans.
Nambone ngathi labo omongameli labanye ngabantu bokuza iMelika le has enough for everyone ukuthi bamigrate legally beze lapho.
So nxa sikhangele
kuvulelwe labanye.
Ye, nxa sikhangele bakwenzelani phela khona ukuthi sokhanya sokuvalelwa abanye.
Na nguzwisisi.
Ye.
Ngoba kukhanya imisebenzi miningi abafundileyo bayayithola, abasemi-skilled bayayithola, abagezisayo abenzani bonke abantu miningi imisebenzi iyonela bonke abantu ama-immigrants ukuthi benze labo khonapha.
So kodwa kwenza ukuthi lapha ke uhulumende lo abophe sibili siqine kangaka engabe kuthatha ngapi konoko?
Mbona ngathi kusavandlululo kwaye kwaba lenye article eyathi ama-African are leading ngemfundo abantu ama-immigrants abeza la kodwa babathi abantu bafunda mahara abantu bayazibhadalela sisebenza gadalala ukuya esikolo sisebenza ngapha sizibhadalela izikolo.
Pho manje induku le ethwelwe ngurhulumente kamongameli Donald Trump ubona azani kuvela ngapi manje?
Mna ngimzwisisi umongameli yena lona ngenxa yokuthi even umkakhe laye umuntu wokuza laye wabuya ezomodela esenzane zama evela kibo so ambona ukuthi kuthatha ngaphi and laye originally bathi okhokho bakhe labo kuthiwa bavela mbe-Ireland so angizwisisi mna seli kondi kahle ukuthi kathi kusani.
Kodwa nxa suvunyelwe ukuthi uhlale kwele Melika khonapha kuyasebenzeka yini?
Ye kuyasebenzeka kakhulu. La ungakavunyelwa abantu nxa ungaolusenza amacala uyahlala usebenza.
So singathi imisebenzi engani mningi ngenjani?
Nambone ngathi yonke eyabafundileyo abahambe emakorithini umongikazi emningi ngoba ngaye ngahlala e-Atlanta nakwezindawo kunokube nabantu be-Mexico ababengela mfanelo bayenza ikakhulu o-construction lezemgwaqo lokwakha nalapho endihlala khona eLouisiana baningi bayabenusela besakha besenza wonke o-construction le emahoteleni miningi eyokuseva eyabo-housekeeping eyabe isenziwa nabantu bokuza abaningi le yokugcina abantu ugcina izalukazi ngoba abanye bagcina ezindlini zabo.
Unkosazana Sinini Ncube udabuka kwele Zimbabwe sixoxelaye eseNew Orleans eLouisiana khonapha ke kwele Melika. Kwandaba lamhla ke kwezomculo ngilobaba ke uNkululeko Dube we inkululeko yabatsha School of Arts iyasa phela. Sizwile lapha ke ngokudlula kwentombazana asebenzelayo okwesikhathi eside uSonia Mbaya langalezo Dube.
Hayi kubonakele mahlabezulu silahlekelwe sikumthwakazi silahlekelwe imuli yakombaya ilahlekelwe iyasilahlekelwe ngathi bonke abantu nje abalandela iqembu leiyaza kumbe into abalandela ezomhla ezemidlalo yaseshashalazini balahlekelwe intombazana uSonia Mbaya intombazana engathi mina akululuka umkhohlwa ngenxa yokuthi uSonia lapha bekhona bekhanya njengekhandlela uSonia abaningi bamazi kakhulu ngokuthi umakhulu kwenze kakhulu umhlabeleli wase South Africa wathiyayo naye uBrenda Fassie ekhanda njalo ukuthi nxa edlala ke lapha esidlalazini agqoke njengaye enze njengaye okwaze kwamnika leli bizo lithi Mapa. Usonia usthiye ke ngolwesihlanu olwedluleyo wazobekwa ke ngomvulo wonalo esisuka kiwo siyakhala kakhulu singomthwakazi silahlekelwe sibili kodwa ke ngayi uyibekile uSonia induke bandla izibongo zakhe zizaba imisebenzi yakhe akusoze kube lula ukuchitha igama lakhe.
Singathi wazalwa nini njalo ube senza imisebenzi eminingi kanganani leya?
USonia wazalwa ngomnyaka ka-1985 bekuyintombazana esakhulayo ke kodwa ke nxa ngisitsho ukuthi uSonia uyibekile induku yebandla iyasa ithe isuka phansi usukelayo engena kuma-videos anjengobani olila abaningi bayamkhumbula engumama lo wayeyisidudla kakhulu kuleyo ngoma wasuka ke wangena kubham shibilika ikhona ingoma esayikhaya ibham shibilika lethi bham jive nguye ke ngathi wayecaci kakhulu ngoba wayegida le jaha leli lalidume kakhulu kwakuthiwa ngufiwini hasibana
yekeleni hambe
ayabisaphumalenge ekuqula wayekhona njalo lapho sazongena kamazwe ngathi wonke lawa oGermany oAustria oCzech Republic amazwe abaningi uSonia besihamba laye.
Siyamvalelisa sibili kakhulu lapha ke uSonia silethemba lokutulela ngokuthula umvalelise tube.
Ngithi kuSonia esihle kasivele mntanami hamba usivulele indlela uphumulile uyenzile yakho intando emhlabeni njalo uyibekile induku yebandla. USonia kasimlahlanga uSonia namhlanje kumele ke simjabulele simbone ngalokho akwenzileyo
mhlabeni.
Lati sithi lala ngokuthula Sonia Mbaya Mamfri singakahlukanisi lokandaba ukuthi sikhangele indaba ebezikhokhela lamhlanje kustudio 7 baningi abantu abathi babetshengisela lamhla emgoqweni kobulawayo besekela induna uNhlanhlama Ngwe Ndweni ye kungani kunjalo kuzobuya ke sokulo hlelo njalo eZimbabwe lokunceda abahlala emazweni abalezihlobo ezihlala ekhaya. Hayi ke lamhlanje singathi singakahambi ngeke ngilibalele nje uncane lapho kuthunyezwe ngabantu uSteven Kumbutsu uthi siyaphila Dube indlala nje kuphela kwelakithi kunzima kweleZimbabwe ungane sithwele nzima. Kuzobuya ke nomthandazo Nkomazana khona ngale ke eMumbai uthi ye baba Dube uvuka njani sibuke kahle kakhulu sibili. Kuzobuya ke labanye ke uS Lindsay Hammon laye ukhona khonapha. Kuzobuya ke loSano Khoza siyabonga kakhulu zukandaba. So kwamanje hayi sephuma ke enkundleni sengilivalelisa ke uGibbs Dube. Ngithona kodwa.